abantu abanengi babengatholi ukudla, abazange batholiswa ukudla. Abantu abanengi bebelokhe beqhubeka belamba. Lalabo ababethola ukudla babethola nje okulihethezana. Ufumane ukuthi abantu abafika imizi efika emithathu emine yabelana isaka elilodwa le 50 kg. Okugcina sokusenza ukuthi umuzi ngamuzi kwesinye isikhathi uthole amagalana amabili kumbe ongaphansi kwalokho, khonapho besiya abantu abahlanu kusiya kwabayisithupha emulini. Fumana ukuthi umulinye ilabantu abahlanu kusiya kwabayisithupha kodwa behole ihetshezana lamagalana amabili. Kungakho angeke satho ukuthi empeleni sibili kuhlandla lokuqala lolu hulumende akhuluma ngakho ubatholisile abantu ukudla. Bona abade bethola ihetshezana bebalutshwana, iningi labantu kalizange lenelise ukuthi lithole ukudla, njalo lukho liqhubeka ligalula phakathi kwendlala.
Njengoba uhulumende sungula ihlandla elitsha lokwabela abantu abalambayo ukudla, kuyini ongamxwayisa khona?
Uyasweleka ukuthi uhulumende abone ukuthi ufaka iziqwanga zakhe zonke ekuthini abone ukuthi abantu bayatholiswa ukudla. Esingathi uyaprioritize indaba yendlala, ebeke eceleni okunye okungabe kungamqoka. Abone ukuthi indaba yendlala yiyo ephiwa isiqakatheko esikhulu kakhulu ukwenzela ukuthi abantu bangaze balamba. Njalo abone ukuthi abantu baphiwa inani lokudla okweneleyo okuzenza ukuthi nxa esiyabanika ngemva kwenyanga abone ukuthi inyanga bayiqedile lokhu besidla. Kuyasweleka njalo futhi ukuthi uhulumende aqakathekise indaba yokuqalisa ukunika abantwana ukudla ezikolo, esingathi ngama-feeding programs.